kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lejona njani mtsaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgcibelo mhla ka 14 kumbimbitho 2020 ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje uZulu wemangwe lochimanimani ube vota namuhla kukhetho lokudinga amakhansila alezi zigaba.
Siyananzeka ukuthi thina njengeZimbabwe akulanto esesiyenzile ekuvikeleni ukuspreada kwecoronavirus. Sikhuluma ngamaborders, sikhuluma ngamaairports, akulamzamo.
I-World Health Organization isisungule isikhwama sokudinga imali yokulwisana lomkhuhlane wecoronavirus emhlabeni jikelele.
I-Billay ingavele amendwe ivunywe phezu kwesikweleti esivele selaso sililizwe sesisengeza phezu kwe 9 billion esilayo njengesikweleti.
UZulu wakobulawayo uthi kavumelani lokuguqulwa kwesisekelo sombuso okuzanywa nguhulumende. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela ngokugcweleyo. Inhlanganiso yomanyano we-United Nations ebona ngezempilakahle e-World Health Organization isibumbe isikhwama sokudinga imali yokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus emhlabeni jikelele. UMavis Gama uyalandisa.
Umqondisi we-World Health Organization uMnumzana Tedros Adhanom Ghebreyesus wazise ngokubunjwa kwesikhwama lesi izolo. Njalo uthe badinga imali engange 675 million yakwelemelika kuZulu jikelele ikakhulu izinotho kumakampani kanye lakunhlanganiso ezizimeleyo.
We can only meet this threat together. Everyone has a part to play.
Akumelela kuphela masingasebenzisana. Umuntu wonke kulendima angayidlala. Ikhuthaze uhulumende wenu ukuthi asekele abe-WHO kanye labe-COVID-19 response. Lesi sikhwama sizosiza ekuthini ukuthaniswa okudingwa ngamazwe asathuthukayo kanye lezisebenzi kwezempilakahle ezisebenza gadalala ukulondoloza impilo zabantu.
UZulu okhulumisane lalo msakazo obalisa uMnumzana Collins Ncube utshengise ukulijabulela leli nyathelo eselithethwe ngabe-UN ndawonye labe-WHO ukusungula lesi sikhwama sokusiza kudaba lokwenqabela ukusabalala kwaleli gciwane le-COVID-19.
Siyananzeka ukuthi thina njengeZimbabwe akulanto esesiyenzile ekuvikeleni ukuspreada kwe-coronavirus. Sikhuluma ngamaborders, sikhuluma ngama-airports, akulamzamo esingathi ingabi senziwa nguhulumende wethu ukuthi asize edabeni lokuthi nxa kungaba laba abantu abasebe-affectwe yi-coronavirus. So mbona kuwumsebenzi omuhle kakhulu ukuthi bencedise especially amazwe anjengawethu angalama-economy asebenza kahle ukuthi sincediseke sithole imitshina yokusikana leyo coronavirus.
Imali le izasetshenziswa kunhlelo zokudinga umuthi wokwelapha i-coronavirus kanye lokunakekela abahlaselwe ngumkhuhlane lo emazweni wonke jikelele. Enye yalimali izasetshenziswa kunhlelo zokucubungula igciwane elibangela lomkhuhlane ukuze abezempila kahle bazwisise ukuthi laqala njani lokuthi lingenqatshelwa njani. Kuliviki uhulumende ophiwe imali engange 25 million yakwelemelika yi-Global Fund eqondane lokulwisana le-coronavirus. Lanxa ungakafiki eZimbabwe lomkhuhlane, uhulumende uthi kulabantu abafakwe ilihlo ngabezempila kahle ukuze babe leqiniso lokuthi kabalawo. Abantu laba bagoqela abangamachumi ayisichiyagalombili lanye kobulawayo. Ekutshoneni kwelanga namhla, i-coronavirus ibisibulele abantu abangu-5,604 emazweni achiyeneyo. Ezwekazi le-Afrika isibulele abantu emazweni agoqela ele-Egypt, Algeria, Morocco, le-Sudan. Emazweni afana le-South Africa le-Namibia isikhona, kodwa abekho asebefile. Ngimele Studio 7 mise Harare, ngingu-Mavis Gama. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Uzulu wakobulawayo uthi kasoze amukele ukuguqulwa kwesisekelo sombuso welizwe leminye imithetho etshiyeneyo okuzanywa nguhulumende. Uthi inyathelo lelo lijonge ukuthathela idale lephalamende amandla liwaphe umongameli welizwe. Lokhu kuphume emhlanganweni oqhutshwe inhlanganiso ye-Coalition on Debt and Development, yona ephakathi kokulimukisa uZulu ngalolu daba. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi zakobulawayo kanye lamalunga edale lephalamende bathi kabasoze bamukele ukuguqulwa kwesisekelo sombuso lokhu phansi kwe-Constitutional Amendment Bill No. 2 ngoba kuthathela iphalamende amandla njalo kusipha umongameli welizwe amandla amaningi. Uhulumende uzama ukuguqula imithetho engamachumi amabili lasikhombisa phansi kwebhili leli. Abakhulume emhlanganweni wakobulawayo lo bathe ukuguqulwa kwemithetho lokhu kuzathathela idale lephalamende amandla okucubungula udaba lokweboleka izikwelede kwamanye amazwe ukuze kubonakale ukuthi zilungele ilizwe na. Ngokunjalo abanengi bathi kabayamukeli linguquko. Omunye wabantu laba lilunga ledale lephalamende elimele iluveve unkosikazi Stella Ndlovu.
Engikwesabayo kubane izikweletu lezi sithathwe zithi sesithethwe zingene ezikhwameni zabanye abantu bayisebenzisa imali leyo ngendlela engayisiyo, but izikweletu sizasala sikhona ebantwini. Asikufuni lo abantu kabasukume bathi ukuthi no to this.
Unkosikazi Ndlovu wengeze wathi kuyingozi ukuvumela uhulumende ethatha izikwelede angasoze enelise ukuzibhadala ezizathwalisa ngitsho lezizukulwane zeZimbabwe nzima.
Sesithule kakhulu njengabantu beZimbabwe, kumele sikhulume sithi kubana esingakufuniyo asikufuni.
Uhulumende uzama njalo ukuguqula isisekelo sombuso ukuze umongameli abe nguye yedwa okhetha abahluleli bemithethwandaba kanye nomtshutshisi omkhulu uprosecutor general. Ufuna njalo ukwengeza inani labaphathintambo bakahulumende abangayisiwo malunga edale lephalamende. Wodwa osakhulayo wakobulawayo uMichael Ndiweni uthi kuyamangalisa ukuthi uhulumende useguqula isisekelo sombuso welizwe yena engakasigcwalisisi sonke ngemva kokulotshwa kwaso ngo-2013.
Nginakani ukuthi mina siphangise kakhulu ukuthi sifuna ukugambela isisekelo sombuso sivele singaka-implementa singakafezwa. Ngakhela ku ngo-devolution kuningi vele okuningi kakhulu kungasikhanyela kusekelo sombuso ongakafezwa okuningi kwakhona.
Amazwi akhe agcizelelwe ngolwela amalungelo oluntu uThemba Chiveya laye ongene umhlangano weZimcord wobulawayo.
Lolu daba lwe-amendment le ekhulunywa ngayo leyi luyadanisa kakhulu ngoba kufana lokuthi umuntu ethengelwe isuti ahla engayigqoka ahla i-old.
Kusukela ekupheleni kwayo nale inyanga kusiya kunyanga ezayo idale lephalamende likhangelelwe ukuphuma ijumo lithapha imibono kaZulu mayelana ngokuguqulwa kwesisekelo sombuso lokhu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezemaphandleni lamhlanje izakhamizi eziningi esigabeni semzimuni enyakatho yeGwanda zithi sezisidla kanye ngelanga ngenxa yendlala. Zithi ukudla ezikuholiswayo akwaneli lutho. Walbert Ncube usipha lolu daba.
Izakhamizi esiqoqelazo zithi umangwe uselala eziko njalo zithi ukuthilela komumbu lempuphu elizweni kwenza umumo ube mubi ngamandla. Ngesonto sethekele komzimuni lapho esithole khona ukuphithizela, izakhamizi ezedlula amakhulu amabili ziholiswa irayisi evela kwele China ekwakubo ngumeli wedalela ephalamente eGwanda North umnumzana Madodana Sibanda. Abantu abalitshumi lasikhombisa bebesabelana isaka elilodwa le-50 kg. Kodwa omunye wabantu laba unkosikazi Paulina Moyo utshele iStudio 7 ukuthi ukudla lokhu akweneli osekubangela ukuthi abaningi badle kanye kuphela ngelanga.
Hayi, lo nyaka indlala inkulu kakhulu, iyafana nje langomnyaka ophelele. Okuthi lokudla sidla kanye ngelanga akudliwe emakhaya kuzima mntanami. Le mali zokubhatalela abantwana esikolo asinazo sizitholi. Akunzima ehlane la ukukhulu kakhulu. Dinga uncedo lokuthi ngawuhulumende nje ngawo uyasincedisa ebesinikeza nje ukudla ukuze lathi siphunge ukuphila nje. Ngoba ukudla sikuthola nzima kakhulu.
Ezinye njalo isakhamuzi unkosikazi Lizinet Nyathi uthi lanxa bethola ukudla okuvela kuhulumende bayakusebenzela lokho kudla.
Mina ngiyakholwa kulokho i-social welfare ukuthi baba sengani semdala. So siyakusebenzela ukudla lokhuyana, siyashandile emgwaqweni, sihamba silungisa umgwaqo sifaka amatshe. Yikho lapho esiza khona. Le mali yangikhona ukuthi sibhadale amasaka lana, siyakhipha ama-$30. Ndidayi imali yakhona ukuze uyizuze mntanami, sesikhalisile nje ukuba siyibuthelele ukuthi size kwana i-$30 yakhona. Sithole zima mntanami.
Ezinye njalo izakhamizi zikhala ngokuthi ukudla ezikuholayo kuyabe konakele, ngokunjalo zithi zigcina zikulahla lokhu kudla. Nangu unkosikazi Regina Ngwenya.
Yayidlala inkulu kakhulu sibili, ngoba khonokho kwenza siphithizele seze nje sidinga ukudla nokuthi silendlala. Njalo lokudla kwakhona lakho okusizwisa ubuhlungu kakhulu, kwesinye isikhathi sabe sikuphiwa sokungani kubolile, besikhipha khonaphana okunye okungani kuyisigaqa kubolile okungasela ncedi, sokungani ngapha kithi kuzolahlelwa nje ukuthi vele abantu bendlala labana siyibanika lokhu vele bazathini.
Unkosikazi Precious Nkalo weDema uthi kabasoze bavune lutho emasimini lonyaka ngoba bengalimanga ukuya ngaphi ngenxa yokuthilela kwezulu. Ngakho uthi kuyadingeka ukuthi kuvuselelwe inhlelo zokulima ngokuthelezela ukuze kwenqatshelwe indlala emnyakeni ezayo.
Kule minyaka emibili singatholanga lutho emasimini, izwe lalizange line ngomnyaka ophelele. So yikho besincedwa i-welfare isipha nje umuntu, kodwa hayi indlala ijikile sibili ngokubana iminyaka yonke le into singatholi lutho. Lo nyaka kube ngcono nje ngokubana kodwa okokuchinisa kodwa sitholile nje ukuthi sifake imbo emlonyeni, kodwa okokuvuna sifake eziphaleni akayakukho. Thina singathola uncedo olungasincedisa ukudla, kumbe lokuthi nje nxa kungaba le dona engasincedisa ukubana sizenzele. Silezingadi siyalima, kodwa into esibulalayo ukuthwala imigqomo emakhanda.
Amazwi kaMankala agcizelelwe ngumnumzana Amosis Banda.
Sibulawa indlala lapha kule ndawo, izulu alikho. Nga izulu elikhona, hayi ngasiyazi. Uma rice lapha sithole ama-2 kg awuncedwa vela kuhulumende nebona ukuthi abantu sizincedise lathi ngesingalakho kumbe nathi samatiye. Yilo uncedo esilutholileyo namhlanje. Njengalolu nyaka khona sibulewe izibungu besizazuza, kodwa kulezibungu ezisidlelayo amabili emasimini. So yikho isivuno vela asikho ngitsho. Yindlala enkulu eyezayo phambilini.
USibanda wengeze wathi uhulumende kumele angenele ngokudingela abantu ukudla.
Dinga usizo lokuthi ngancedwa ngokudla, ngoba ukudla vele okuyikoko esiqokoqeni. Ukudla silakho sisobona sivuthene kwakho silanda amarayithi ngenxa yokuthi asilakudla. Sincediswa yikuthi basincedisa nje labo bahulumende basi nika nje amabelanyana, kodwa asilasti. Sidla ngokudla sihlayela, asisuthi indlala isiphethe singakukhulu
enhlanganiso esiza ozulu ngokudla ngesikhathi sendlala eWorld Food Program sikalile ukusiza izakhamizi zemaphandleni ngokudla kodwa ayikafinyeleli komzimuni. Le nhlanganiso ithi izakhamizi zemaphandleni ezifika phose izigidi eziyisithupha 5.5 million zibhekane lendlela embi njalo kumele zisizwe ngokudla ngokuphangisa. Itho kwenza umumo ube mubi ngamandla ikusilela kwempuphu nomumbe elizweni. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngikomzimuni ematshetsheni ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Singene kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Namhla sixoxa lo nkosikazi Dorothy Bebe, umgcini sihlalo wogatsha olubona ngeziphathelane labesifazana kubandla le-MDCT. Sihlaziya ukuthi abesifazana baphila njani ngesikhathi umnotho welizwe olukhuni.
Omama yibo abaphethe umnotho welizwe ngoba izinto zobulima khonokho kokuthi lima kuthi akuyalinywa kwenziwani kusuka ezandleni zabo mama. Kumuye khonapho emisebenzini yema-sector into eziningi zisezandleni zabo mama. Kodwa mama yibo badubeka ukudlulisa ngoba kathesi ukuthi umama azalithenga i-2 liters ze-cooking oil sumelabe ngu-$100 esandleni. I-$100 yakho niyayithatha ngathi imisebenzi kayikho. Ubaba kasebenzi la engasebenzi uyi-informal check. Just imagine uthengisele omunye iziti la kanomunye othenga iziti komunye ayethenga ama-tip-tip ethenga ama-tip-tip kuzekwama imali yesaka lempuku owu-10 kg yempuku owu-10 kg omama basadalala sendilo kana omthwale idonki kuyilatho kokudlala kancakuthiwa ye omama bayakwathiwani yekuyalungisa izinto zakulama-platform zokulungisa izinto. But mina ngokwami yethu angikayiboni ukuthi impumelo yakho ningathi ama-results akhona ma ayabathatha.
Kungabe lokhu kubangela lodlakela yini ezindlini?
Akukomnotho elizweni ezikubulekuthambekile ungazabela ukuseli kubangela udlakela ngoba endlini nxazi ngalalo uthi ovela kulama lawo uyakwazi ukuthi mhlane uholile uyahamba uhleka mhlanyalelo langa uzwa nje uzihlekele uwedwa. But wathi lo omunye othangele ukuthi omunye ngiyozama ozakwenza endlini kube ngcono kundlini lekuye abantwana baye esikole ukuyembhado zigqoke athole ukuthi yena beyelaye kakwanisi lana laye akhangele omunye njele ngazabela ukuliyekela ukubanga udlakela esindini ngoba umusa uba khona endlini nali le nzuzo yonke lithokozile labantwana ubaba lomama labantwana lonke liyifamily lonke lile nzuzo efana naye elithokozisayo ngaye siyazisa iyathenga isithi for example ehambe iyethenga inyama inyama uthenga inyama yesifo iphuma amaqasha angu-2 isepheli ishomoliya oyishengadini sidliwa ngabantwana amaqasha asengakabani. Akuntsheli ukuthi abantwana bonanti labo babesizabelikhangela lani ngabe ngimkhangeli ukuthi kati yena sesidla inyama thina singedli jele sesisiyesigcineni noma sesisiyalala vela kuphela mina.
Uke wakhuluma ngama-platforms usizwa njalo ukuthi ku-Pollard kulama-thematic committees ikhona le abesifazana ungabe uphatheka kuyo yini njalo inganceda njani abesifazana?
Ikhomithi leyo yabesifazana ikhona kodwa ayikaqalisi ukusebenza isesekhona ngomlomo. Iye sikhangelele ukuthi sike ngathi singomama lapha lathi siyahamba siyebhodla khona okokuthi ngakwenzeka laba abaphakathi abazi basebeyiwe bayithuthise leyo omama bahambe ngoba omama balandisile kona njebadenzise bebaningi inhlupho abahlangana nazo ezibhedlela omunye uthe mina ngisesibhedlela ngisebenza esibhedlela sokuthi bethama esidumbu selithe sefile 120 sokuyi-120 so yikho esithithi ngabe kuthiayabo mama yena le iyakhangisa fiki ibe khona masinyane omama bayebika ngoba yibo bahlangana le nhlupho ezini.
Kodwa ungathi mningi yini imizamo eyenziwa nguhulumente ukuthi nanze amalungelo abesifazana athuthukise le mpilo ya?
Mina angikawuboni sibili angifuni ukuthi ngikambamanga angikawuboni umvuto sibili engathi mina lo umvuto sibili uyazanywa. Yebo uyazanywa njengakhonokhu nje khathesi ngale phalamende sesayenzelwa yona leyana i-professional representation eyokuthi kulabo mama ngoba ababevele besivalele kodwa esesikufuna kathesi ukuthi singayiyunzama kube yizebra kube yindoda kube umfazi kube yindoda kube umfazi hathi keze ukuthi akhona kwi-reserve ezindala sifuna kube yi-50-50 sintona leyo hathi 50 leyo yokuthi kulokubeke liza kuphiwa kule ngxenye eliyiphiwayo ngaleyo ndlela nje ngakho lokho kungathi yikho nje engingathi ngingambona engazathi kungaba kusekungani ngakho lokho kuba ngcono kodwa vela akungabi lezingcono eziyile zimkhathi
leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Dorothy Mbebe umgcinisihlalo wogatshalwa besifazana kubandla le-MDCT asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami uSithandekile Mhlanga yikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile ngokusethulela uhlelo lwabesifazana. Singene kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silejahelitala uChris Gande.
Lingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Matthew Nketa usobhuku weLower Gweru kodwa okwakathesi ehlala esigabeni seMatabeleland South. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Yebo ngiyabonga ukwamukeleka ehlelweni kukaZulu kakhulu ngiyabonga.
Ye ungasitshela ukuthi umumo unjani ezimayini lapho sizwa kuthiwa amapholisa aseyenze umsebenzi omuhle la?
Umumo ezimayini zangapha kakhulukazi eMatabeleland South lapho engikhona ngokusebenza muvi kodwa amapholisa awe-intelligence awe-Zimbabwe ebambisane le-Republic le-ZRP benze umsebenzi omkhulu ngokubamba izigebengu ezabulala umfowethu weLower Gweru uCorden Moyo zayirobha abantu izimali zenza konke okubi zibanjiwe lezo sibonga amapholisa awe-intelligence awe-Zimbabwe.
Bona labo ababanjiweyo yibo yini labo kade sibezwa ukuthi balegamelo ukuthi ngamashurugwi?
Okwakhathesi kasikezwa ukuthi yibo yini ngoba isigaba ngesigaba lapho abona khona bahanjiswa babuyiswa khonapho lapho ebona khona so kulonto elizizi mhlawumbe kumaviki ezayo sitsheliwe thina njengabemuli ukuthi khona bazalethwa lapho emaphisa lapho abambulalela khona bezohlangana necommunity bazikhulumele ukuthi bona bayini kodwa-ke yizigangi sibonga amapholisa asukumileyo ahlambulula izizwe lezimbabwe ngokubamba izigangi lezi futhi ungcolisa ilizwe laleli lizwe ukuthi akutshela mthetho umthetho ukhona ezimbabwe ngoba nanko amapholisa abambile izigebengu lezi.
Sesike sezwa abanye besithi bona labo abayenza ubugebengu labo ngabantu abalobudlelwano leziphathamandla zikahulumende manje pho nxa sebebotshwa kungakuliqiniso yini?
Ukubotshwa kwabo kuzaveza ukuthi nxa benobudlelwano neziphathamandla nazo iziphathamandla kuyamele ukuthi uphume egcekeni ukuthi kuhambe njani kodwa kangikholwa ukuthi banokudlelwano neziphathamandla ngokwenza kwabo bekwazi ukuthi bangaphansi kweziphathamandla bazame ukungcolisa ibizo leziphathamandla ngoba bebengeke babotshwe nxa bebele budlelwano leziphathamandla. Sikhuluma njenje thina bemuli sitsheliwe ukuthi babotshiwe kusitho ukuthi iziphathamandla lazo zingemva kokubotshwa kwabantu abephula umthetho ngoba kungasinyanga ezingaki uminista wejustice izihambi zihambi wakhuluma ukuthi bonke abantu okuthiwa ngamashurugu xa beresista ukubotshwa kufanele ukuthi kuzanywe ngamandla wonke ukuthi babotshwe. Ujustice lokhuza wethu Malaba laye wakutsho ukuthi emakhothi lapha abantu abalokwenza lale into yamabhemba lokuba ngamashurugu abasentenziwe kakhulu so kusitho ukuthi lo president wethu utsho njalo izimbabwe yonke itsho njalo laba bantu bebezama ukuwena ilizwe lezimbabwe ngoba izimbabwe ilimele indawo eziningi sekhelo ngijezelela ukulimala kwezimbabwe kodwa kathesi siyabonga ngoba naku ubuphathi esinabo buhlukumile babopha laba bantu ade bengcolisa ilizwe lezi.
Ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi yibudlwangu dlwangu bani kade bebenza asithi bafikile lapho emayini lani likhona lisemba bayenzani abantu bakhona?
laba bantu ngabe sifikile njengoba sikhuluma kunje nje lapha emaphisa lapha enkona babulala umza wami bathatha amafoni bathatha izimali ngoba bafuna abantu lapho kule mali khona emashop nendawo njengoba ngilapho kule golide khona badinga ukuthi igolide lingaphi babuye balithathe bafuna imali bafuna amafoni bafuna yonke into engabenza bahlale bale mali kodwa kuyibudlwa kudlwangu okuyikho okungafunwa ngumthetho ngoba umthetho awufuni kudlwangudlwangu kuleli ngizifuyo.
Hayi kezwakala, ungavalelisa uZulu.
Ye, ngiyavalelisa Zulu kandaba mina eZimbabwe. Sibonga kakhulu umsebenzi esiwenzelwe ngamapholisa ethu. Sicela ukuthi wonke uZulu eZimbabwe bancedisane lamapholisa lapha khona. Lapha bona kube kudlwangudlwangu khona, batshele amapholisa. Amapholisa azasukuma atshele abanye bawo. Kwenzela ukuthi sibambele lobudlwangudlwangu ngoba thina nxa singasakhulumanga ngobudlwangudlwangu njengabahlali beZimbabwe, sibona ubugebengu babantwabethu babulala thina. Sasitshelele amapholisa, amapholisa ababambe. Siyabonga sana.
Hayi, lathi siyabonga. Loke ngumnumzana Matthew Nketa usobhuku weLower Gweru ebesixoxa laye uhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande lilayo.
Sibongeke ita elidala uChris ngokusethulela uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba lithiye njalo ngeviki ezayo. Vocalist esiqhubela uhlelo lwethu lezindaba zanamuhla kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. UZulu weMango lo eChimani mani ubevota namuhla kukhetho lokudinga amakansila. I-World Health Organization isisungule isikhwama sokudinga imali yokulwisana nomkhuhlane we-coronavirus. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo yimi untungamilinkomo lilale.